Owa kathesi namhla siqala ngo 6 ntambama sise siqeda ngama I think ngama 11 ngama 12. Kodwa as days go sizizi content sikhangela ukuthi at the end of the day sabese si broadcast 24 hours. Kodwa kathesi nje sile ama debate siqala ngawo sibe le news zethu between 7:30 and 8 and then sifake ama movie I think lama movie amabili namhla kuma 12.
UZulu engafuna ukuba kwazi ukuthi indaba zona zizabe ziminjani.
Indaba sizabe sis broadcast between 7:30 and 8. Sabe broadcast indaba eze Zimbabwe and then the international news. Indaba zethu sizuza ebantwini abase Zimbabwe. Sabe sebenza ama social network platforms wonke akhona, SMS, Facebook, WhatsApp. Silama address wonke akhona ku Facebook la ku WhatsApp ukuthi ungabona ufuna sikwazi uyasithumezela i message SMS WhatsApp kumbe ku Facebook kumbe mawufuna sikhulume lawe uyasithumezela ukuthi hayi iphone number yami ile then sizakufonela sikubuze ukuthi ukhuluma ukuthi ufuna.
Namhlanje sike sabona emaphephandabeni umnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli Mgabe esithi yena bazadinga zonke indlela zokulivimba. Lithini lina ngalo?
Hayi, mina kuyamangalisa ukuthi kathi sibili umuntu engakavula umlomo usho ukuthi ngumloyi. Umuntu ongakambona ehambe ebusuku usho ukuthi ngumloyi. Umuntu ezokuvakatshela ezihambele esitridini ukuthi umntwana yisigangi akavotshwe.